Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga jonga ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 9 kaMpalakazi 2022. Ibizo lami ngugeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Namhlanje ngoba nakulusuku le UN anti-corruption. Sicelo sithi ukuthi abantu abaningi kumele befundiswe lapho ezilwa ngenxa ye-corruption. Ngoba kwalalwazi olujulileyo ngayo i-corruption. I-corruption mina sisiqedile kakhulu sibili njengabantu beZimbabwe. Sisenza singasathembi even bona labo abasebenzela ilokhu zenini i-public sector.
Uzulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba ukunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo olwe United Nations Anti-Corruption Day.
Iklinika leyo yakhiwa i-community incedisana le-diaspora, saba loncedo kakhulu, sagcina sithole i-donor from i-German. Yibo abasincedisa kakhulu. Iklinika izehama nemtshina konke. Last month bafikile bazehanda over ama-German.
Izakhamizi zeBulilima East ePlumtree zisola abezanu PF lohulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGambu. Zona kuyizo ezakhayo zincediswa yenzalo yalindawo esisebenza kwamanye amazwe. Buliviki kuhlelo Woza Friday silomculi olodumo kungoma ze-Afro Jazz uJays Marabini oke wagula okwamagama kweminyaka emine edluleyo kodwa usesilile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Uzulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba kunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo olwe UN Anti-Corruption Day. Lonyaka lolusuku lunanzwa kule nkuthazo kuhulumende ukuba aqinise impi yokulwisana lenkohlakalo. Yona isiphazamisa inhlangothi zonke ezempilo ezigoqela ezemfundo, ezempilakahle, ezokulima, ezenhlalakahle kaZulu lezinye. Umlondolozi Ndlovu sethulela loludaba ngokugcweleyo.
Usuku lolu olunanzwa minyaka yonke lwabeka ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations bemanyane labohulumende basemhlabeni jikelele. UZulu weZimbabwe uthi kumele uhulumende engabi lokhu ekhuluma ngomlomo kuphela kodwa abeke imithetho yokujezisa kalukhuni laba batholakala bephatheka kunkohlakalo ukuze anqobe kulolu dubo osoluphambanisa impilo zabantu bonke elizweni. Ingcitshi zithi inkohlakalo iphazamisa okuningi ngoba imali okumele zisetshenziswe ukuthenga imithi ezibhedlela, ukubhadala ababalisi lokuvuselela ezemnotho itholakala isezikhwameni zabantu abasezikhundleni zaphezulu kuhulumende. Ingcitshi kwezomnotho uMnumzana Thembelani Sibanda uthi inkohlakalo ibhidliza elakusasa esithi kumele iliswe kakhulu.
Namhlanje ngoba nakulusuku le UN anti-corruption. Sicelo sithi ukuthi abantu abaningi kumele befundiswe lapho ezilwa ngenxa ye-corruption. Ngoba kwalalwazi olujulileyo ngayo i-corruption. I-corruption mina sisiqedile kakhulu sibili njengabantu beZimbabwe. Sisenza singasathembi even bona labo abasebenzela ilokhu zenini i-public sector. I-corruption futhi yayenza ukuthi even ama-workers kuyabulala imorali yama-workers ngenxa ye-corruption.
Unkosikazi Cynthia Banda uthi okuqakathekileyo ukuba i-commission eyabekwa ukuthi ikhokele umsebenzi wokulwisana nenkohlakalo eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission inikezwe amandla okubopha labo abatholakala bephatheka kulo mkhuba omubi.
Iya-affecta ama-ordinary citizens endaweni yokuthi abatholi imisebenzi kungoba babengayazi bengabazi abaphathi bezindawo zona lezi zomsebenzi yabona ngoba vele these days i-corruption yenza kube le nepotism too much ukuthi umuntu uyafaka isihloko sakhe even engelama qualifications kuya affecta ama ordinary citizens ivimbela ama qualifications abala access to imisebenzi leyo.
Umnomzana kuzipha Murapha ongumsekeli kamgcini sihlalo weZimbabwe Anti-Corruption Commission uthi sebenze okuningi ukuzama ukulwisana lodubo lwenkohlakalo.
It's a day yatinounganidzana tose isu samaZimbabweans kuti ngatibatanei tiponde hori.
Namhlanje lilanga lapho esibambana khona ukuthi silwisane lenkohlakalo. Ifuna ukulwisana layo inkohlakalo sihle siyibulale, yonke into ebulawayo ihle ife. Kodwa umnumzana Munashe Mtutsa webandla leZANU-PF uthi loba nje uhulumende eliswana lenkohlakalo kumele izijeziwe zafakelwa eZimbabwe zikhitshwe ukuze ilize liphumelele.
Lokho kuyabonisa ukuthi kulokubambana okukhulu okumangalisayo njalo ebandleni leZANU-PF, ngoba imbono amaphupho pheceleze esingathi i-vision alayo ngelizwe leZimbabwe akumelanga iphanjaniswe, kumele aphithuba aqhube afeze konke lokho akade seqala ukukwenza.
Ukuminyaka esanda kwedlula uhulumende ubophe abantu abaningi ababe kuhulumende abafana lonkosikazi Petronella Kagonye, Priscilla Mfumira, Fanny Wundenge labanye. Abaningi bathi lokhu ayisikho kodwa okuzaqeda inkohlakalo, kodwa kumele labo abatshontshayo bathathelwe inotho iphiwe uhulumende. WeleZimbabwe usuku lolu lonyaka belunazwa edolobheni leMaswingo, lapho abeZimbabwe Anti-Corruption Commission labeTransparency International beqoqela umbuthano edolobheni leli. Indikimba yalonyaka ngethi UNCAC at 20 Uniting the World Against Corruption. Kule nkuthazo yokuba wonke umuntu kumele enze akwenelisayo kungelani lokuba ungubani ekulwiseni lenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye intatheli izindaba ekhankasela ukuqedwa kwenkohlakalo eZimbabwe. Umnumzana Hopewell Chingono uphiwe umvuzo owe-International Anti-Corruption Excellence Award, labanye abaqhuba imikhankaso efanayo emazweni abo izolo eDoha kwele Qatar. Lo mvuzo wasungulwa isiphathamandla seQatar uSheikh Tamim bin Hamad Al Thani, njalo usebenza ebambisane lomanyano we-United Nations. Abanye abaphiwe lumvunzo lo Chingono bayisikhombisa njalo bagoqela uSophie Williams Elegby owaseBilitane, uErnesto Savona oEtaly kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zamazwe achiyeneyo. UChingono uthi uphiwe lumvuzo ngoba esebenza nzima ukuchaya imisebenzi yenkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF. Iziphathamandla zeUnited Nations bezikhona kulumkhosi kanye lomongameli weRwanda umnumzana Paul Kagame. UChingono labanye bakhe baphiwe inkezo kanye lemali. Izakhamizi zeBulilima East Plumtree zisola kakhulu abebandla leZANU-PF labakahulumende, zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGampu, yona evulwe ngokusemthethweni izolo ngumphathintambo wobona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga. Khona kuyizo izakhamizi ezakhala ikliniki zincediswa ngabantwana bendawo abasebenza kwamanye amazwe kanye lelizwe laseGermany. UChiwenga ubekhatshwe ngummeli weBulilima East edalele ephalamende njalo ingumphathintambo kahulumende umnumzana Mangaliso Ndlovu. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South, umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Iklinika leyo yakhiwa i-community incedisana le-diaspora, saba loncedo kakhulu, sagcina sithole idona from i-Germany. Yibo abasincedisa kakhulu, iklinika zehama lemtshina konke. Last month bafikile bazehanda over amaGerman, then bayehanda kubaba induna yethu Chief Kambo. Yayimele sivulwa, azange savulwa ngoba uMP ubaba Ndlovu wayengekho, wayese Egypt bele kusebenza ababehambe la ngawo. So saba lesolo thina ukuthi kungani kumele kumelelwe uMinister weTourism ikomiti yahlala phansi yabumba amaqembu abo ngokusebenzisana abasebenzisa ngayo ngendlela ababesebenza ngayo ngoba sasisebenza siyake iklinika le. Sathola ukudla ama-donation ngu-different bantu kwaba lenkomo ezimbili ezihlatshiweyo. Sibe nesimanga ovuka ekuseni sesibona sokubuya amabhasi sofaka amatende e-primary yakogambu. Sesimanga la sifuna bonke abantu babuya ebhasini ngababuya kuma different places kuma district amanye kodwa sibazi lesithola ukuthi bonke bagqoke iregalia yezana kodwa iclinic yakhiwa i community abantu behlangene wasukuma wakhuluma uNqobizitha Ndlovu okusimazile uNqobizitha ukhulume kakhulu edela ngesilungu abantu izalukazi lamakhehla akulanda debeyizwa wasekhuluma kusephakami uVice President uthi wenga esukuma laye akula lo interpreter akula lo toliko tolikela abantu bakithi abangaziyo isishona abantu bakithi abaningi bazi isikhala bazi isiNdebele wakhuluma isishona waze waqeda abantu abazwanga lutho. Kliniki sivuliwe sebesiyakudla bathola kusela nyama inyama iqedwe ngamasotsha iqedwe ngabantu ababuya khatshana izakamizi zecommunity abayibo abayakiklinika abayibo kade bethi namhlanje balelanga lokujabula kabatholanga lutho. Sithenga sesibabuza batsho ukuthi hayi thina qiniso lihle akulale sikuzwileyo siyazisola ukuthi kade vele sizedingani abantu bahambe bekhubekile osebhuku kabadlanga ama-business people abadlanga kube yimvoqovoqo nje esihlanganisa abantu bezano sebetshaya amatoyitoyi pasinaningi pasilobani engingakucela nje abantu bakithi ukuthi kabakujwayele bona kumele belungise ngoba kula muntu ozakulungisela ukuze babe lokuhlonishwa phakathi osebhuku lezinduna zethu laba abayiqiniso abayizinduna zeqiniso labo sebhuku beqiniso ama-election azayo nxa sokuvotwa abantu bekhipha udubo so abantu bakithi abajabulanga abantu bakogambo abantu bemachinge abantu besinotes abantu bentoli abantu begoba amavillage lawo yiwo amavillage angaphansi kwesibhedlela leso bayakhile basebenzile abantwana bankulunkulu into abayenzele ezana abalangani even isibi lamaye amamemba ezana bebesisho ukuthi lokhu asikaze sikubone lokhu.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo ngumgcini sihlalo webandla lesi-CC eMathebeleland South. Sehlulekile ukukhuluma lomeli webulilima East eParliament umnumzana Mangaliso Ndlovu. Okwamanje sizweni udaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Izizalwane zekwele Afghanistan sezileminyaka leminyaka zibhekane lenhlupho kwezenhlala kahle kaZulu lezidalwa yikonakala komnotho okubangelwa yimpi zomdeni ukungani kuhle kweZulu ubhubhane lweCOVID-19 kanye lenkohlakalo. Uhulumende weTaliban laye usengeze lokhu kudubeka ngenxa yombuso woncindezelo lokungaphathi kahle ezomnotho osokuleminyaka leminyaka kusenzakala. Ngempela abohlelo lweUnited Nations Development Program bathi sekuthethe iTaliban inyanga ezilithumi lambili kuphela ukubuyisela muva intuthuko eyathatha ilizwe iminyaka elithumi ukwakha. Njalo uncindezelo abalwenza kwabesifazane lungabangela kulahlekelwa ngumnotho olesisindo esifika $1 billion kuxwayisa umnumzana John Kelly umeluleki weUnited Nations. Ukuze ele Afghanistan livuselele umnotho walo kuzadinga ukubana zonke izizalwane zakulelo ziphatheke kuntuthuko yayo okugoqela abesifazane lamantombazana. Kodwa njengoba sonke sisazi kutsho umeluleki uKelly uhulumende weTaliban wephula wonke amalungelo oluntu wezizalwane zakwele Afghanistan ikakhulu abesifazane lamantombazana. Kusikhatshana esedluleyo, iTaliban inqabele abesifazane ukuya emapaki, emajimu, lendaweni zokubhukutsha ezisemphakathini. Konke lokhu kungumzamo wokuvimba ukuphatheka kwabesifazane emphakathini. Imikhawulo le ihluthunela njalo esinye isizukulwane sabesifazane ithuba lokuthi labo baphatheke ekuseleleni imdeni yabo kanye lokunikela emphakathini. Nxa kungela kuphatheka kwezomnotho okugcweleyo okwabesifazane kwezizukulwane kwele Afghanistan ilizwe kalisoze lanelise njalo ukuphakama okugcweleyo lapho abesifazana abalelwa khona ukuphatheka kwezomnotho umphakathi ulahlekelwa yizipho kanye lempumela yengxenye yenani labantu bakulelo alubana abesifazana bengaphiwa ithuba bebenganceda ngokupha imigqa yokuphila kumindeni eswelayo bengasiza njalo ekubumbeni imphakathi eqinileyo ngesikhathi kulesidingo salokho kwele Afghanistan kutsho uKelly ngenyanga kaMpandula unobhala uBlinken wakhipha umbiko ukuthi sokusungulwa uhlelo lweAlliance for Afghan Women's Economic Resilience umanyano lo ngokazulu ebambane lenkampani ezizimeleyo ezihlose ukuqhubekisela phambili kokuphatheka kwabesifazane emsebenzini kwezamabhizimusi lezemfundo elemelika lanikeza imali engamadola ayisigidi lengxenye 1.5 million kunhlanganiso ezasekela imizamo yabesifazane kumabhizimusi ngenyanga kaNcwabakazi elemelika lathembisa inani yemali eyizigidi ezingamathumi amathathu amadola 30 million eyokusekela ukulingana ngokobulili kanye lokuhlonyiswa kwabantu besifazane kwele Afghanistan sizaqhubekela phambili sisebenza lamazwe omhlaba jikelele ukusekela ilizwe leAfghanistan elizinzileyo elithuthukileyo njalo elizithembileyo lihlonipha amalungelo ezizalwane zalo. Lapho ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Uqhubekela phambili umncintiswano wenguqu okudinga intshantshu zomhlaba jikelele owe-2022 FIFA World Cup. Kule midlalo egobozisa amathe esigabeni sama-quarter finals, kubika uJoseph Njanji.
Umqeqeshi osebenzela iqembu elidlala kwisigaba se-Southern Region Division 1 le-Arinelo James Makaya uthi phakathi kweFrance leBrazil yikho lapho kuzavela khona iqembu elizophakamisa isicoco.
Akusekho lula kathesi, ama-team a-week aphumile sokusela ezinkulu kuphela, but anyway, World Cup le nginika iFrance ma ukuthi ngahle kwanisa ukuwina quarter final le nginika iFrance or iBrazil. Ya, yiba abantu abangani bakwanisa ukutshintsha ama-levels impijana we-play, but between them ikhona ezawina yakwazi. Asazi inoy ibhora liyasurprise kungatshintsha, but hey, ziyathatha zona.
Ohlala edolobheni lakoBulawayo uTiny Chuma uthi yena elaseNgilandi yilo elizaphakamisa inkezo ekupheleni komncintiswano.
Ah, number one, England izothatha cup. Because my gut feeling is telling me so, and everything, my players, they are so strong, and I believe that these guys are going to win. And because I watch the English Premier Football, so I like in England, so I am sure that it's going to win. Viva England, viva!
Wasakulayo Justice Banda uthi yena ukhangelele iqembu lePortugal ukuba kube yilo eliphakamisa isicoco kumncintiswano lonyaka.
Portugal le potential ukuthi ithathe World Cup because many players there abaningi badlala ama Premier League which are more advanced, abantu abaningi ale competition eningi, so they are exposed to the pressure lalana e World Cup. Morocco singaba le chance, but Morocco I take the team, but ama players akhona malutshwane who are exposed to the pressure yama competitions like World Cup, so maybe I pressure lena singakwazi ukuthi ibabulale.
Amaqembu afinyelele kusigaba se-quarter final ngagoqela eleCroatia lona elidlale leBrazil, eleNetherlands lona elizadibana leleArgentina ngehola lethoba munye namhla ebusuku. Kusasa ngomgqibelo iqembu leMorocco lizatshana lelePortugal ngehola lesihlanu ntambama, kuthi eleEngland lizadlala leleFrance ngehola lethoba munye ebusuku. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 Lupogine.
Kuliviki kuhlelo Woza Fridays lomculi olodumo kungoma ze-Afro Jazz uMajaha Ndlovu owaziwa ngegama lokuthi nguJays Marabini oke wagula okwamagama kweminyaka emine edluleyo kodwa usesilile. Namhla usiphakulela idlalade lakhe elitsha aseliphekile. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Abuya cabangana, wena la ukona. Inhliziyo yami yakulangazele, abuzobuya nini, wena.
yakhala umahlaba ithole belele phansi ilingezwa kuhle okwesikhathe eside nanku kwathu seliqine kwelitshe selubuye lendlikizana yedlalade yekela sikhumbuze ngomculo wakhe
umculo wami nje uhlangahlanganisa imiculo etshiyeneyo esintu eyakhona pho kwelakithi emathebuleleni lapho enzalwa khona kakhulu ugogo Zamiya amahlaba ethwala amalanga ndawana amajiyampunu ngathi ngumculo wakhona yiwo engiwuculayo ngoba njenje yibo laba bantu ngikhuliswe ugodla omnyama isigaba sakithi lapha lenyoni ngikhumbule entabeni zenyoni lapha lempala yikho ngikhulele kukhona sebisa inkomo lembuzi konke nje kumnandi kunjalo so ngathi umculo ngowakithi
Umarabini selamadlalaje alithumi 10 kuhlanganisela asiphathelana namhlanje limumetheni leli dlalaje jazz
album leli lithi xola album leli lengoma ezingathi ezilithumi ezimnandi kakhulu ngaba lo producer ovela kwele South Africa kuthiwa nguNathi Mpanza onguye producer album ngasebenza noDaruru negitari kwenye ingoma ngasebenza negroup ethiwa Amacaca ya so yibo abantu ezenzelayo kule album inhle kakhulu ngabafana abafana ngapha nje kolo wakhona apha kobulawa
siswe ungabokhala wena yelele umdali wakho uzongqobe thula siswe ungabokhala wena yelele umdali wakho uzongqobe thula siswe thula siswe thula ungabokhala umdali wakho uzongqobe thula siswe
ukugula kukathezi kwethusa abantu abaningi kodwa yena uthi kazange alahle ithemba ngoba ethembele kuNkulunkulu
bonga uNkulunkulu ngakho konke ngempokomdali ngokunikeza ithuba okwesibili ukuthi ngiphile emhlabeni ngoba kunzima kakhulu ngibonge kakhulu kumuntu ozizileyo ongixhasileyo kakhulu unkosikazi wami labantu abami lemuli yangakithi ekasihawu lo ebelina ubaba nomama abangixhase kakhulu labakhosikazi abo labantu ababo ngibonge kakhulu umongameli welizwe owangincusayo esizokuthiwa ngiyagula owangincusa e-State House ukuthi khona azokuza ukuthi uyini okuhluphayo
Jazz Marabini esiliphethe namhlanje abalandeli bomculo wakho bangakuthola ngakho
kulukandaba ngicela yonke indawo ngikhona kuFacebook ngikhona kuTwitter ngikhona kuInstagram ngikhona kuYouTube abantu bakithi hambani lifike lifinyelele lapho lifike kule ndawo kuthiwa ikulayika nakusubscribe nokukhomenta nje ukutsho nje ukuthi khona lumculo uyamthanda uyamazi uzwa kanjani umculo awenza kuqakathekile insuku yikho kwenza siphakame njengabaculi usekele umculo kaJazz Marabini kutsho ukuthi kuzisekela wena ngokwakho ngokwemvelaphi yakho la nguba nguwe kwakho
loba ungaze ubhekane nobunzima mnganani funda ukuthi inhliziyo yakho ithole ukuthula ngokuxola uqhubeke ngempilo yakho utsho njalo ke uJazz Marabini kudlalela ke xola nguye besilaye kuhlelo woza Oza Friday balazo nemnandi igama lami uEzra Jesus Bandi
wabamnandi umculo kaJays Marabini esiphakululela idlalade lakhe elitsha eselivuthiwe obexoxa lo Ezra Chisa Sibanda. Athontise inyembezi amadoda amadala weqembu leBrazil ngemva kokunqotshwa ngeleCroatia kuma-penalty 4-2. ELeCroatia selizaqhubekela phambili kuma-semifinals, eleBrazil selilubhekisa ekhaya. Ku-Live Talk namhla sikhangela umncintiswano wenguqu eqhutshelwa kweleQatar we-FIFA World Cup 2022 ongene kuhlandla lama-quarterfinals namhla. Singekehlukani isihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UZulu weZimbabwe namhla umanyane lamazwe omhlaba kunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo ole-UN Anti-Corruption Day. Izakhamizi zebulilima East Plumtree zisola bebandla lezano PF lohulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGambu. Zona kuyizo ezakhayo zincediswa inzalo yalindawo esisebenza kwamanye amazwe. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo yimo magumede uGaino Saidi ngisithi yasidibaneni njalo kusasa ntambama ngesikhathi esifanayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.